ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leyitshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 26 kumfumfu 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngeviki yokhetho. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elithumi lasishiyagalolunye selokhe lasungulwayo. Kuhoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Kalanga House. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elishumi lasishiyagalolunye selokhe labunjwayo. Umbuthano lo wawumele wenziwe kumaviki amathathu edluleyo, kodwa amapholisa ala ukuthi wenziwe esipha ukuqhamuka kwesihudo sekholera njengesizathu sokwalela leli bandla. Leli bandla lalithe lizagcoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngoba lisithi nguye owanqobayo kukhetho. Kodwa umgcinisihlalo walo unkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ukugcotshwa kukaChamisa akukho kuluhlu lokuzenziwa.
Kusasa njengebandla le-MDC likhokhela ngobaba u-advocate Chamisa, silomkhosi omkhulu kakhulu lapha esithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambisekela.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesileminyaka eyi-19 silokhu silwisana lezana ililangesilalo. Okokugcotshwa hayi kusho ukuthi izifiso zabanye abantu, kodwa kwe-agenda yethu kakukho lokho.
Ye, manje sike sezwa ukuthi amapholisa kawasatshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lwamapholisa?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa, sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazelele ilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane wekholera. Basalise kathathu kodwa sitshayela amakhosi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonya libandla lethu ukuthi Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu, ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba kutisekelo sombuso sivunyelwe. So hayi wakhathesa abasiphile imvumo sokusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileyo?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la izanipf simenile, sokukibo ukuthi bazabuya babambisane lebandla lethu ngoba thina silibandla elihlakazelela ukubambana.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC obekhuluma ecingweni loChris Kande weStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umbukiso wamaluba lezilimo ze-horticulture ugqitshwe eHarare ngenkuthazo yokuthi ilizwe kumele liqinise imisebenzi yokulima amaluba athengiselwa emazweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso osungulwe ngolwesibili eHarare ungenwe ngabalimi abamabhizimusi lozulu ngobuningi bakhe. Umnumzana Francis Maphindani oyinkampani yenhlanyelo eSitco uthi batshengisa inhlanyelo ezaphathisa abalimi.
Lapha thina eSitco silapha ukuthi sitshengisa abantu ukuthi thina siyakwanisa ukulilayela seed yokuthi liyakwanisa ukwenzani, liyakwanisa ukuyilima liphumele export quality produce as well. Sile situation esilayo karesi yokuthi asila foreign currency. So thina sikhona ukuthi sitshengise ukuthi thina eZimbabwe siyakwanisa ukwenzani, siyakwanisa ukulima sithengise izinto overseas as a quality enough for our markets on allow.
Umnumzana Dumezweni Sibanda wenkampani yeTroseza Zamatura abalungisa inhlanyelo yendumba, umumbo, amabele lokunye bathi sebesungula inhlanyelo yezilimo ze-horticulture ezidingakala elizweni.
Ama sister companies ethu esilawo like Zambia, Malawi, South Africa baku-horticulture. Unganceda ngoba khathesi thina siyayenza ama trials ukuthi ngamatshengiselelo ngapha ukuthi sibone ukuthi ama varieties kumbe imihlobo engabamba lula ngapha yiphi. Kuyabe sekuyizathu zamathura elenhlanyelo ekhabishi, zathu zamathura elamatamatisi, zathu zamathura elama-onyoni.
UNkosikazi Barbara Madzinga osemsebenzini wokulima uthi ubuye ukuhlanganela labanye ukuthi abone inhlanyelo ekhona le mithi engaba khona okungathuthukisa umsebenzi wabo wokulima lokuqeda inkinga ababhekana lazo.
Managing ama-pests, la manzi, nxa ungala manzi awu ungakuye kaphi. Funa manzi, then manage your pests. Pests are super scarce name. So ma ungazange uthole imithi, ungazange uthole into yonke, ulime maybe ngama fertilizer. Amanye amazwe afuna bo fertilizer bani.
Oxoxa lomsebenzi wenkampani HPP yakwele Netherlands umnumzana Dick van Ramstonk uthi bafisela ukuthi leZimbabwe libuyele kusimo salo sakudala, livuselele ukulinywa kwamaluba ikakhulu ngoba edingakala ngaphandle kwelizwe. Ngeminyaka yabo 1990 leli lizwe lalithengisa amaluba ngentengo yezigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane amane $143 million. Kodwa ilizwe lalahlekela yilo umsebenzi ngenxa yohlelo lokwaba kakutsha umhlabathi okungenziwa ngake ngemfanelo kwasolo kakhulu ngumhlaba wonke jikelele. Lowo msebenzi ugcine ophiwa-ke kwele Kenya eselithengisa-ke amaluba afika phose kumabhiliyoni amabili amadola kwele Melika. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Export Flower Growers Association of Zimbabwe, umnumzana Gordon Makoni uthi udubo olukhulu yikusilela kwendawo zokulima lokudingakala kwama-title deeds lokuthi belime kulokuthula emapulazini, ethi uhulumende angaphangisa ukusebenzelana labo kulolu daba ilizwe lingathuthuka sibili kwezamaluba kuminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu abahlanu namhla kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngamasotsha ngeviki yokhetho. Ikomishini le ikokhelwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Halima Mohlante. Ababotshiweyo laba bebesithi ikomishini le kumele igcwayisise udaba lwegugurawundi kuqala. Silentathele izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obe kulomhlangano. Ngiyakwamukela kuhlelo Ana.
Ngiyathabula baba Nkomo.
Yeah, kusichazisele ngamafeature nokubana ingxabangxoza esiyibonileyo kulomhlangano iphehlwe yini kahle kahle.
Ingxabangxoza ebekhona kulomhlangano iqale lapho i-commission iphuze ukuqala umhlangano. I-commission bekumele iqale umhlangano ngo-10, yaqala umhlangano ngama-past 11 okusasule uZulu. Bathe befika baqala umsebenzi kwaba nojaha wokuqala onguye ophe ubufakazi uThaurai. Uthi yena wayesebenzela eHarare ngaleso sikhathi ungu-taxi driver, njalo lokho esebenzela khona. Kodwa ekupheni kwakhe ubufakazi abantu bebekhonona besithi uLamanga yena uLibutho. Ukufakaza kwabantu kuqhubekele phambili, abantu besithi bayayisola i-commission leyi ukuba ize emandebeleni lapho owake kwaba khona lo mbhuqazo wegugurawundi owabulala abantu abandlula i-50,000. Bethi ngabe uhulumende uqala ukulungisa khona, hathi lokhu okwenzolo lapho okuhle khona abantu abayisithupha kuphela. Udlakela luqhubekele phambili okudale ukuba i-commission imisele imhlangano bapha isimemezelo sokuthi sebesiyakudla ukudla. Ngemva kwalokho i-commission ithe imile kubotshwe abantu abane. Abathathu bakhona ngamalunga ebandla le-Mthakazi Republic Party, oyedwa wakhona ngosakhulayo webandla leZanu PF. Amabizo abo asekhona kodwa amapholisa akakhonfeni.
Ana, ngingenele khonapho. Ababotshiweyo lapha laba lokhe bavalelwe yini kumbe babotshiwe basuka bakhululwa?
Ababotshiweyo laba lokhe bevalelwe base-Central Police Station. Okumangalise uZulu yikuba labo abanye bakhona ababotshwe bemele bethe ubufakazi. Wathi ujaha obotshwe ekucineni onguye owesihlanu uSipho Amandla Mafumoyo obotshwe ekucineni ngemva kokuba esethe ubufakazi waphinde wabikela i-commission ukuthi amapholisa amlindile phandle athi afuna ukumbopha, isizathu sakhona singazakali, laye uvalelwe uphakathi. Njalo enye into emangalise uZulu yikuba imota ebezibopha laba bantu zimota ezingayisizo zamapholisa, imota khulu ezisebenza esipholiseni. Omunye wakhona imota kade ithwala ababotshiweyo ngu-Commissioner Khumalo.
Aha, hayi siyabonga ngokusethulela lolu daba Ana.
Ngiyabonga la.
Ye, abangenela umhlangano bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba njalo. Omunye wabo ngomnumzana Efidlela Ncube, incwadi kwezombusazwe.
Umfumfu yinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele.
Ngesikhathi se-Gugurawundi yikho bekumele kuqale ukuthi kube le-commission. Ngoba nxa ngikhangela yena lwana umnumzane obedubula abantu laphana, ngibona sengathi vele nguye engambona ngakithi ebulala abantu e-reported wethu nxa kungasiwe nguyise. Ngakho-ke angeke siqale ngaye namhlanje into esawaqale yakudala ukuyenza. Kumele kwenziwe. Kweyisa abantu ukuya namhlanje ngoba sekufa abantu ababili abathathu. Yebo kambe baqakathekile, kodwa kumele kube labantu bonke ngobuningi babo bahlonitshwe ngokuthi kube le commission of inquiry. Siyayifuna ephathelene le-Gugurawundi ukuba kulungiswe konke khona lokho.
I-commission le ebuye kobulawa yibumbulo kithi abantu bemathebeleleni, ngoba akulangqondo lokhu abakwenzayo ukuthi bangathi i-commission yabantu abayi-6 thina kwabhuqwa abantu abafika 20,000 ngesikhathi se-Gugurawundi. Njalo ningasikhangela ukuthi abantu siyalamba, akula mithi ezibhedlela. Imali ebhadalwa abantu abakhulela ngigamba umokanti ngayisebenza emaphilisi nezibhedlela kule korer abantu bagijima ngale bagula ngayinto kusebenza khona imali. So thina kitokuthi yibumbulo njengoba kwenza ukuthi bafuna ukufika obhuru babo izihlobo zabo labangani kule commission.
Kulusizi ngoba kuyakutshengisa ukuthi ilizwe lethu abantu abakakhululeki and khonokho kuyakutshengisa ukuthi uma umuntu engabotshela ukuthi kwankona umnangagwa waba responsible kufeni kayise kube sokuyinto ebulawelwayo kwamakhomishini afakelwana akusekwekile ngoba uma abantu kuthiwa kwankona bengakhulumi ukuthi bona bafila njani akugaranti lutho and okubuhlungu ukuthi phambi kwe-international commission ukubokho umuntu forseemason wabulala uba wakhe what is wrong with that
ababotshiweyo bathathu abethu uwelcome Moyo uMarshal Sibanda kunye lo Ncube thina esikhala ngakho ukuthi abantu laba ababotshelwe udaba olungaqondananga labo bebotshelwa ize ngoba lokhu kade kukhulunywa umuntu wonke ubephiwe ithuba lokukhuluma kwaba lo muntu okhuluma esematheresini okubangele ukuba abantu baqalise ukuxabana labo.
Labo ngabanye babantu abaphatheke emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabangela ukudutshulwa kwabantu abayisithupha libutho kulandela ukhetho. Kulive talk lamhlanje sikhangela inqabanqoza iqhamuke kobulawayo lamhlanje emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lodlakela olwalandela ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlezi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlandla lemfundiso yemvukuzane yevele i-breast cancer lamhlanje sixoxa lo dokotela osebenza kwesinye isibhedlela eselapha imvukuzane kobulawayo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yevele sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. UDokotela Chingozo uchasisa ngemvukuzane yevele eqalela kusibanga lapho umuntu acatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Once a patient discovers that there is a lump in the breast and a piece of the lump, which is a biopsy, is taken and this is seen by a doctor called the pathologist and he confirms that the patient has cancer, there are a number of things that we do.
Xa umuntu engananzelela ukuthi uneqhubu eveleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngu-pathologist. Imvukuzane ilezigaba ezisuka ku-stage 0 kusiya ku-stage 4. U-stage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihamba bekwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulomvukuzane uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu, yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba.
So we then do a chest x-ray and an ultrasound scan.
UDr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
So there are many forms of treatment. I said there are three main forms. The first one is if the patient can be operated on. So surgery to remove the breast and the lymph nodes can be done.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okuqala yikuhlinza umuntu nxa esinzeka ukukhipha ivele lembilaphi. Okwesibili umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili yikuthiswa okuthiwa yi-radiotherapy.
Reduce the chances of the cancer coming back in those regions.
uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye. Kodwa uDr. Chinkozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane ibalula ukwelapha.
So the earlier the cancer is, when it's still a little small lump that is not spread anyway, the higher the chances of curing the cancer.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Okay, so men, because they also have breast tissue, men have breasts. So because they have breast tissue, they also can get breast cancer.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yebele njalo ayafana, kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubomama, lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane.
All that is the same as in women.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe. Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlola kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke, njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaneni lemvukuzane yevele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akayindawo lanxa nje kulamahungahunga athi ufuna liqembu lengezi Platinum Stars. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nabalandeli beqembu leHighlanders esebenzisa ikhasi leFacebook leqembu leli uMatinda Ndlovu uthi yena laye uzwa ngelikabathi kuthiwa iqembu lengezi Platinum Stars liyamfuna ukuba abe ngumqeqeshi walo, kodwa yena kulamuntu oseke wakhulumisana laye phezu kwalokho. Ngalokho-ke wakaNdlovu uthi yena uzimisele ukufeza umsebenzi awuqalise kuqembu leHighlanders lona lobelani lalo phansi isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu.
Uhlelo lolu esiphezulu kwalo selusiyavuthwa ukuthi ngibona angani sizabe sesivuna nje ngesikhashana esifitshane esilandelayo. Ngalokho-ke angila njongo eyokwehlukana lohlelo engaluqalayo, ngaphandle kokuba abalandeli beqembu bengatsho bethi abasangifuni. Hayi-ke lapho angiyeke ngibambe ngamandla.
Inkulumo phezu yokusasa likaMatinda Ndlovu, iqembu leHighlanders lavuke ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kwaleli qembu litshaywa ngelechapungu ngefuko kanyango lwesine enkundleni i-Ascot. Ensukwini ezehlileyo uMatinda uveze isifiso sokuba iqembu lebhosa liqede lihleze endaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasalaga Premier Soccer League, kodwa indlela elidlale ngayo emidlalweni yalo eyisikhombisa elisanda kuyidlala lapho elenisekhona unqoba kanye kuphela, yitsho ukuba leso sifiso aselakho ukufezeka. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amanelane, njalo kumidlalo yalo emithathu eliselelayo lizadlala lile Harare City, elebulawayo Chiefs kanye lile FC Platinum. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, umncintiswano walonyaka wenkezi yeChibuku Super Cup uqhubekela phambili kule mpelaviki, lapho kuyadlalwa khona imidlalo yesigaba sesemifinal, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Cape United enkundleni yeRufaro, kuthi ngensundu iqembu leDynamos lizanqikelana lele Triangle khona futhi njalo enkundleni yeRufaro. Amaqembu azanqoba kusasa yiwo azandlulela phambili ayedlala kufinal, lakuthi iqembu elizanqoba lapho yilo elizamela ilizwe leZimbabwe ngomncintiswano weCAF Confederation Cup. Iqembu leHarare City yilo eliphethe linkezo ngemva kokunqoba nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Galanga House.
Bakutu banjelele Glen Record. Tomboli singa odele gere. Tomboli singa odele gere. Tomboli singa odele gere.
Leli lidlalade lesinazo elesithathu njalo liqukethe ingoma ezilitshumi lanye ezigoqela uLobalumbo.
She's moving on the dance floor. Intombi yomkhalana iyamshaya lengoma. This color of the time.
Iqembu leli lingene kwezomculo eminyakeni embalwa edluleyo ngendlikizane yalo elokhu ihlanyisa abanengi ethi Galanga Child. Kudlalade elitsha leli isinazo iqhubeke ngobugabazi bayo obuvela sobala kule ethi Madlandolila. Umkhokheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba Ncube uyachasisa ngalingoma.
Ngathi ingoma nje ekhuluma ngama prejudices ahlangana abantu abahlangana layo ukukhethana, engathi inketha bethabi abantu balama preconceived ideas ngeminye imihlobo. Uze umuntu esithi amakhalanga ngumadlandolila mase besidla bayakhala, sikufake nje in a comical way ukuthi singabangeli abantu i-stress, ngoba masishaya izingoma masishaya music sifuna ukukhipha abantu i-stress.
Labo abangathanda ukulithenga idlalade Ncube balithola ngaphi?
Leli dlalade likhona kuma-online stores afana labo Amazon, iTunes, Google Play. Mawuse UK liyatholakala, ungasikhangela kuFacebook wampana, noma ungakudinga ipheji le esinazo kuFacebook uthumele imeseji usitshele ukuthi ufuna-ke idlalade. Noma ungadinga mina-ke uTeacher Malaba Ncube, ngiyatholakala lami kuFacebook uma ulidinga idlalade lakhona. EZimbabwe silo manager wethu Trevor Kaite, ma ulifuna idlalade ungamthinta layo, uyatholakala kubo-Facebook. Siyabonga.
Iqembu lesinazo liziqhenya ngokuba ngelakuqala ukuhlabela umculo we-house ngolimi lwesikhalanga. Liphuma-ke enkundleni ngale njalo indlikizane ethi Mandiziva. Malaba ehamba leqembu lake lakhe lesinazo behlabela-ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. kuqhamuke udlakela kwabotsha abantu abane kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwalandela ukhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.